Lokhu kuza ngemva kokuba amagqwetha amacele omabili ethule izizathu zawo kusiya ngecele abalimelayo ukuba kuyini abakucela kuJustice Chikowero phezu kwalolu daba. UMafume ukhweze isicelo sokuba avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail emthethwandaba waphezulu owe High Court mhla ka 23 Mpalakazi ngemva kokuba elincitshiwe emthethwandaba kamantshi uNgoni Nduna esithi ulakho ukuqhubeka ephazamisa ukwahlulelwa kuhle walolu daba nxa engaphiwa imvumo yokuhlawulela ibail. Igqwetha likaMafume uMnumzana Tondirai Batasara ulandisa ngokwenzakale namhlanje.
Today it was the set down date for the appeal hearing in the matter of Jacob Mafume, the mayor of Harare versus the state. The judge, Justice Chikwero, heard the arguments by both sides and the appeal was opposed by the state. After hearing full arguments on the issue of the bail appeal, the judge reserved judgment, which means he will render his judgment after considering all the submissions that we made.
Lamhla bekulusuku lokuzwa udaba obeluphakathi kukameya weHarare uJacob Mafume lohulumende. Umahluli uJustice Chikowere uzwe ukwethulwe ngamacele omabili kulolu daba. Uhulumende yena usiphikisile leso sicelo. Ngemva kokuba isizwe inhlangothi zonke kulolu daba, umahluli usibeke eceleni isinqumo sakhe usitsho ukuba uze sethula ngemva kokuhluzisisa konke okwethulwe kulo umthethwandaba.
Amagqwetha kahulumende kulolu daba uMnumzana Richard Chikosha lo-Arthur Bosha bakhuthaza idale le-High Court ukuba lingaze lasigenqula leso sinqumo esathathwa emthethwandaba kamantshi ngoba sasiqondile besithi ngoba elakho ukuphazamisa abafakazi uMafume nxa engavunyelwa ukuhlawulela imali yebail. Lanxa uJustice Chikowero engazange atsho ukuba uzokwethula nini isinqumo sakhe, igqwetha likaMafume lithi balethemba lokuba kuzokwenziwa maduzane nje. Amalunga ebandla le-MDC Alliance abekade besemthethwandaba lamhla abagoqela umsekeli kanobhala obona ngezokhetho uNkosazana Ellen Shiriedenga aveze ukudana okukhulu ngesinqumo sikamahluli.
Besikhangelela ukuthi sizaphiwa isikhathi ukuthi ibail yakhona iye ukuthi i-judgment izaba khona njengoba de kuyi-judgment ikuyi-agent court application. So it means ukuthi it's an indefinite decision and asazi ukuthi kuzaba khona nini, into ebuhlungu. And futhi ngasikhangela into ezenzakalayo ikakhulu ku-local government la okwenzakalayo ukuthi yebo ama-mayor ethu ama-councillor ethu amaningi seqotshiwe. Lo Jacob Mafume izolo uthiwa kule ncwadi evela kuminista uJulai Moyo ukuthi uthiwa kasangumeya.
Mhla ka 17 Mpalakazi umthethwandaba kamantshi uncitshe uMafume ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail edabeni alwetheswayo lokuthi ubephazamisa ukuqhutshwa kophenyo ecaleni aletheswayo lenkohlakalo lapho kuthiwa watholisa udadewabo uRotina Mafume indawo yokwakha kanye lonobhala wenkampani yakhe uRuthendo Muvuti. Kusenjalo amakhansila edolobho leHarare lamhla akhethe uCouncillor Stewart Mthizwa ukuba abe esabambile isikhundla sikameya lanxa abavotileyo bebenganeli inani labadingakalayo ukuba kuthathwe leso sinqumo. UCouncillor Mthizwa ukhulumisane lalumsakazo phezu kokukhethwa kwakhe ukuba kube nguye osaphethe lesi sikhundla.
I've now officially the head of mayor, and the rest will actually sit down and then talk and make the way forward. How do we want to see cuts of voting votes?
Yumi esengisaphethe isikhundla sikameya ngokusemthethweni sizohlala phansi ke ukubonisana ukuthi wenziwe njani ukuthi umsebenzi kamunicipala uqhubekele phambili.
Amakhansila la athi akubone kufanele ukuthatha lesi sinqumo ngemva kokunanzelela ukuba bebenganeli inani elibethwa ngumthetho, njalo uKhansela Mthizwa evele engumuntu obesaphethe lesi sikhundla ngemva kokubotshwa kukaMafume lokumiswa umsebenzi komsekeli wakhe uKhansela Lakson Mukunguma izolo ngumphathi ntambo wezabelo uMnumzana July Moyo. Umthetho we-Urban Councils Act uthi wona kumele kube labantu abalitshumi lasikhombisa phakathi kwabangamachumi amane lane ukuthi kuqhutshwe umhlangano walolu hlobo kanye lokuthatha isinqumo esifana nalesi. Kulo umhlangano amakhansila athi kuqakathekile ukuba uguqulwe lumthetho kunani elibethwayo ukuba yilo elivumelekileyo ukuthatha isinqumo salolu hlobo ngoba lingumgoqo ekusebenzeni kwabo njengoba iningi lamakhansila la sewaxotshwa umsebenzi ngemva kokususwa kwabo ngabebandla le-MDCT. Kolunye udaba, umthethwandaba we-High Court uthi uzaluhluza kusasa udaba lwesinye isifundi sekolleji le-University of Zimbabwe u-Alan Moyo. Yena obotshwe mhlaka 7 Mpalakazi labanye bakhe besetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuba atshengisele ngendlela elodlakela. Lokhu kuvezwe ngumahluli uBenjamin Chikowero ngemva kokuba luphindele njalo emthethwandaba lamhla ekunanzeleleni ukuba belususiwe kuluhlu lwezindaba obekumele zihluzwe izolo mhlaka 28 Mpalakazi. Igqwetha likamoyo umnumzana Obey Shaba utshele umthethwandaba ukuba akalankinga yokuba luhluzwe kusasa mhlaka 30 Mpalakazi njalo amagqwetha kahulumende avumelene lakho lokho. Lanxa abanye bakhe abotshwa labo abayisikhombisa bavunyelwa ukuba bahlawulele isibambiso sebail edale likamantshi, umoyo ulincitshiwe lelo thuba esithi ulakho ukubaleka elizweni icala lakhe lingakapheli uhluzwa. Umoyo labanye bakhe babikwa baya esilindweni samabhasi eseCopacabana eHarare mhlaka 3 Ntulikazi ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele efuna umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.